Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba? Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 17 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa okuthiwa kabasuke baphelele kulolu lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokho kade kusesatshelwa ngabanye.
Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape, sizule nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na.
So kungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga.
Loba noma kwazokufakwe ama strict measures awe lockdown noma ikuyini, umuntu uyafa ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba esiyathola omunye umuntu oyangena kuleso sitolo esiyakucupha lo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkondisi Moyo.
Imihlolo esiphezu kwaso kathesi njengebandla le-MRP sibhizi siyakhankasa, siyabhoda, sihamba silungisa ama-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Dlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo zalelo lizwe kodwa ngezinga eliphansi kulalokho kade kusesatshelwa ngabanye. Bese kulamaviki ambalwa inhlanganiso yezizalwane zakwele South Africa ethiwa Dudula iqoqa ukuxotsha ngamandla izizalwane zakwamanye amazwe ngelanga layizolo kodwa kuqhamuke udlakela endaweni ezilutshwana. Kubikwa kubotshwe abantu abambalwa, abanye ababotshiweyo ngabenhlanganiso yeDudula ababikwa bebeyilabo ababonakale emfanekisweni yabomabonakude ebulenjini be-internet bekhuthaza abantu ukuthi batshengisele njalo babikwa sebekuphika lokhu. Isiphathamandla lasenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kugqekezwe izindlu lamabhizimusi abokuza endaweni ezibalisa i-Diepsloot, Alexandra neSoweto. Njalo kulomunye obikwa elimele kakhulu waqaleka obelokhu engakaphaphami. Umnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isebenza lamapholisa kanye le-South African Human Rights Commission ukuthi ilethe ukuthula njalo ibone ukuthi abadale lolu dlakela bayabotshwa bejeziswe ngoba lokhu kusesatshelwa ukuthi lolu dlakela lungaqhamuka njalo.
Ake ngithi ukusukisela cishizolo phakathi nosuku siye sabona ukuhlaselwa okweyitolo nemizi eminingi lapha kwelaseSoweto eyabantu bokuza ukuthi ubusuku bonke nje lobo budlulileyo obusukisela kumhla ka-15 kusiya kumhla ka-16 bekunokutshontshwa okwempahla ezabe yizitoli kakhulukazi kwagcina kusiba nokudubuleka kwabantu. Kanti ke labo abayibona akade behlele lo mbikisho nokubonakalisa bona bathi baye bathi bayazisusa kulokho baze bakhipha nezimemezelo bememezela ukuthi hayi bona abambandakanyeki kulokho kulobo kusela nabantu ababebayo kodwa yazi ukuthi abantu basuke beqoquzelwe ngomyalezo wabo. Kodwa ke sikubonileyo yikho lokho okusho ukuthi kunabantu abambalwa ababoshiwe. Siyazi ukuthi ukhona omunye wabo labo baholi ogcine eboshwe kwelaseProtea namhlanje onguyena okade eqoquzela naye ehamba phambili uqoquzelene kwalaba bantu. Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape, sizule nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na. ngoba eshayiwe kanti naphakathi emalokishini kunabantu abaningi abahlaba umkhosi ngoba behlaselwe kwela se Deep Kloof namhlanje bekukhona abantu akade bebuya eAlexander kanti Alexander siyayazi ukuthi iyona ehamba phambili kusukela ngo-2008 kulolu dlamo olwenzekayo lwaluqale khona kungakho ke sibone kusiba nazo zonke lezi zinto nokushiswa kwamatela kwathi ke phakathi kosuku namhlanje kwaba nabantu abaningi kakhulu kakhulukazi lapha ngase Deep Kloof kanti nabokuza ke naminye inhlanganiso zalapha eSouth Africa besivumelene ukuthi sizohlangana khona abantu abaningi kodwa sigcine sibaqhuquzele ukuthi bangasondeli ngoba sibesabela ukuthi kungaba nobungozi uma lamaqembu angathi ahlangane kwasokusiba ke nombhikisho omkhulu okade uhamba nabo laba bantu besithi bangena ezindlini kodwa bebegadwe amaphoyisa sesilindele khona ukuthi sibe nezigameko esingazithola eziye zaphuma kulezo kulokho kuhamba ngoba labo bantu bebethwele izikhali okusho ukuthi makunabantu abahlaselwe sesizovula ngokusemthethweni icala silivulela bona laba bantu laba bayibona abakhokheli bayo lombhikisho
njengenhlanganiso kuyini lina elikwenzileyo ngalolu daba njalo kusasa kungaba khona okunye kumbe lisuthisekile ukuthi sokwedlula
empeleni ngeke sisho ukuthi sisuthisekile ukuthi kwedlula kukho lutho lwedlule leyi saseyimpe enkulu kakhulu ngoba siyakholwa ukuthi abezepolitiki bakhona noma bengakhulumi abahambisana nakho lokho okwenzakalayo ukwenzela ukuthi mhlawumbe ukuhluleka kohulumeni ukwenza izinto lezi ezidingwa ngomphakathi nokungabi khona kwemisebenzi basuke bacashe ngabantu bokuza thina esikwenzayo njengenhlanganiso eyamalungelo oluntu kusukisela nje masiqala ukuthola ukuthi kuzoba lento efana nalena siye sasebenzisana nabaphathi bamapoyisa sasebenzisana nabamalungelo oluntu abafana neSouth African Human Rights Commission njengoba bona beyikomishin ukuze abakwazi ukubiza noba ubani omenecala okusho ukuthi njengamanje lona leli qembu labantu laba ngoba linabakhokheli abaziwayo ma kunabantu kunodlame oluthile esingaluxhumanisa nabo kusho ukuthi sesingalithatha ke silu report kuyona iSouth African Human Rights Commission kanye nasemaphoyiseni sivula amacala ngemva kwalomphikisho namhlanje ma kungaba khona igameko ezokuhlaselwa kwabantu lezo zigameko singaziqondanisa ncamanje ziqondane nabo laba bantu bese sivula icala ngoba ukwenza kwabo nokumema kwabantu kusuke kukhomba ukuthi bebesazi ukuthi ukubhikisha kwabo kungagcina kwenza ukuthi abantu bahlaselwe kanti kungakho bebethwele nezikhali ebegqoke nempahla yamasosha ukuthi bebesempini kanti siyaqhubeka njenganamhlanje besiguquzela abantu bokuza ukuthi bangaphumi njalo bangaye ezindaweni ezingaphephanga okufana nokuthi nasempishweni namhla sesabaguquzela ukuthi bangafiki ukuze kungabi khona ukuhlangana nalabo ababhikishayo okungabangela ukuthi bagcine kube nokulwa kumbe nokuhlaselwa
lo ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda esiphatha amandla senhlanganiso eAfrica Diaspora Forum. Sokungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga. Lokhu kutshengisa ukuqansa kwamanani la okuphindwe kanenginengi nxa kuqathaniswa namanani awamaviki amalutshwana asanda kwedlula lapho kade sokusiba labantu abengadluli ichumi ababanjwa igciwane leli ngelanga. Izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amathathu 238 abatholakale bele gciwane leli. Lolu gatsha luthi kulabantu abathathu ababili babo bengabakobulawayo noyedwa oyiHarare ababhubhileyo bebulawa yiCOVID-19. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalikhulu lanhlanu 105 kulandele eHarare okulaba ngamachumi amane lanye 41. Inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 lokhu liphansi lanxa uhulumende esithi amajekiseni la awasileli. Kuhlatshwe abedlula inkulungwane ezimbili 2669. Ukuhlaziya ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus sixoxe lomnumzana Difa wajabibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane.
Ukwanda babukande noma ngithi uqhubekela phambili sibona amanani abantu abaphathekayo ngumkhuhlane we-coronavirus lo i-COVID-19 elizweni leZimbabwe. Kutshengisela sobala babukande ukuthi umkhuhlane lo iloba nje abanye abantu besayishaya indiva besawuthathela phansi, kodwa kutshengisela sobala ukuthi umkhuhlane lo usasekhona njalo kusadingakala kakhulu ukuthi kuthathwe izinqumo ezokuthi abantu bahlale baqhubekele phambili ngokupractice zalokhu okwakukhulunywa imithetho leyana yokuthi abantu i-social distancing, abantu abaqhubeke ngokwenza into ze-social distancing, njalo abantu abaqhubeke njalo begeza izandla kakhulu, njalo abantu baqhubeke ngokuthi ukuba baningi kwabantu akube yinto eyenziwa to the last resort. Ikuthi uhlupho olukhona babugande ukuthi ezinye izinto nxa zisenziwa noma nxa zifakwa imithetho efana nanaleyo, especially kakhulu nxa sikhanele ama-pandemic afana labo-COVID, uhlupho lokhona ukuthi kwesinye isikhathi abantu sisuke sithatha ukuthi yinto kahulumeni, kodwa sesikhohlwa ukuthi imithetho lefakiweyo ifakelwa ukuthi igweme indlela umkhuhlane umemetheka ngakhona.
Uhulumende siyabona ukubana uyathatha amanyathelo afana lokuvala ilizwe ngaloko kuthiwa yi-lockdown, kodwa kukhanya kungancedi ngoba amanani siyabona akhuphuka. Wena ubona ngani kungakubangelwa yini ukuthi uhulumende kenze yini okusemandleni akhe wonke, kumbe kukhona okuchamaza?
Amanyathelo awukuvala imngcwele lokho esikubiza sithi ngamabhoda noma sithi amanyathelo okufaka ama-strict measures awama-lockdown kungumkhankaso omuhle, kungumkhankaso njalo ongasiza ukugwema umkhuhlane lo we-corona, kodwa ke awusoze ube yiso isisombululo sokuthi abantu baphele baphume baphele kulo mkhuhlane. Into efanele ukuthi uhulumende ayenze kulesi sikhathi ukuthi azame ukugqugquzela abantu ukuthi abantu babe le-confidence ekuthinini bayenelise ukuthi bahambe bayehlatshwa i-vaccine leyo, ukwenzela ukuthi imkhuhlane leyo iyenelise ukuthi umkhuhlane lo uzuphele ebantwini. Ngoba iloba noma kungaze kufakwe ama-strict measures awe-lockdown noma ikuyini, umuntu uyafa ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba siyathola omunye umuntu oyawangela kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodluliselwa komunye umuntu. Kodwa-ke abantu nxa sebe-vaccinated kuyabe sekuyindlela elula kakhulu ukwenzela ukuthi abantu umkhuhlane lo uphele ebantwini. Indaba ye-vaccine le babugande asondaba eqala kathesi. Ngithemba ukuthi iningi labantu abazi noma ababala kakhulu ingwalo bayazi ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane wakwaba wakhona njalo owubizwa kuthiwa nge-Spanish flu ngo-1918 waze waphela ngo-1920. Bakhona abanye abadala abalokhu besakhona bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Abanye sebegugile kodwa noma sebegugile kodwa bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Indlela okwaqedwa ngayo umkhuhlane lwana kwakuyukuthi abantu baphiwe ama-vaccine ukwenzela ukuthi abantu baphephe kulo mkhuhlane. Ngaphandle kwalokho sizaqhubekela njalo lokho sihleli kuma-lockdown, sihleli ama-borders evaliwe kungela sisombululo, ngoba akusoze kuncede ngalutho kona lokho ngaphandle kokuthi abantu abahlatshwe ama-vaccine.
Lo ngumnumzana Difa waJabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi sokubotshwe abantu abambalwa abayizihlobo zomunye umlisa owabulawa ebhawa elithiwa Luriro eHarare, abahambe lesidumbu somufi basitshiya endlini kamsekeli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mdzuri ongumnini webhawa okwabulawa umuyi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi omela inothono edalele iphalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uxotshwe edale izolo ngemva kokuthuka umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe emethesa ubuthakathi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
Balaleli be-Studio 7 linjani? Nabasakazi be-Studio 7 ngapho e-Washington DC ninjani kodwa? Lani niseZimbabwe, niseSouth Africa niyaphila kodwa? Balaleli nabasakazi be-Studio 7 ngithi ngiyibeke le ndaba la engaqondi khona. Kanti-ke kwenzakala lapho eZimbabwe ngendaba yamaphathi amaningi ningi la alonke efonywa sizoyikhipha kanjani le indlovu ayiphikiswa le eyizalo le maki kube nani lonke lifoma amaphathi amaningi ningi amaphathi amaningi ioro la amanye amaphathi aseceleni yila athengiwe yona le iphathi le enobugrobhani elokhu ehambe irobha abantu ibribe abantu ukuthi kube namaphathi amaningi ukuze le amaphathi amaningi adistebe ama-elections yebo khona asifuni one party state vele eliduzaneni kumele kube namanye ama-opposition party azo-opposa ukuze abe lena balungise kahle kodwa la amaphathi ezimbabwe ngibona ngathi semaningi kakhulu nje adistebe amanye ayale nale if ngabe mina kuya ngami ngabe wena mqondisi moyo nalo uchamisa nje ngabe kuyahlanganwa lapho ukhiphe la amanye amaphathi lana akhona lana ukuze ukhiphe le iphathi ikhona le indlovu kayiphikiswa le izane yabo mnangagwa le ekade yathi ngena yathi vele yazalwa nobuqhophololo namanje lonke isesinawo lobu buqhophololo bayo evele iphume le iphathi ngoba ayakhi iyadiliza manje kwathi uthi uyabheka eleduzaneni lapho emtransport utransport abantu kuthiwa bayeminyana kuzukho kuyikuthi ezinye imoto zabanye abantu zipakile lapho zihleli zipakile azenzi lutho abantu baswela itransport yokuhamba abantu baswela ukuthi umuntu noma egula aye esibhedlela lo okhulumayo ngowaselupane esigodini sasekana ejabhiwa ingaphansi kwenduna umabhiwa
Sanibonani, sanibonani, basakazi be-Studio 7, njani, saphila kodwa. Hayi, ukhuluma noThulani wakwandlela oqhamuka eFlabuzi phansi kwenduna eOsibasa. Ngithi mina bantu bakipha komthokazi, cela luke livule ingqondo zenu, nivule namehlo enu, ningalali, hlukanani nezinto seZANU-PF, neze-MDC, whatever is MDCT, whatever is MDC Alliance, must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Public Party liyagijima noZANU-PF niyagijima noMDC izinto zasishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje lokho besihlukumeza kanye basihlukumezela khona lokuthi nasiyisizwe sikamthokazi sizwe sikamzilika sikasalobhengula kodwa nina nisagijima noMDC naboZANU-PF wakwezwa kuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungise izinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izithi inkinga zizala ekhaya aziwa ngumnikazi womuzi into leli yenzayo ligijima naboZANU-PF nabo-MDC nabantu basesishoneni lizobafaka ukuthi libavotelwe ngamakhansela thina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana ney'nkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZANU-PF nabantu be-MDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento right this social system is very useless baba
ngibona ngibona ngibekile njani ngizindawo hayi ZANU-PF lonyaka kuzovotwa nzima ende ngale corona le itshengise abantu izinto eziningi ivule abantu amehlo ngezinto eziningi akula umuntu ongavoteli ZANU-PF ende lonyaka vele angicabanga ukuthi kona iZANU-PF layo vele iyakwazi vote kula umuntu ongayivoteli ngendlela ihlukumeze ngakhona abantu ngendlela abantu abahlukumezele ngakhona abantu bavalwe ezindlini abantu bengelakudla abantu bebulawa indlala manje vele angithi uthole lutho ZANU-PF that's why ubona nje beloka bebhizi amaphoyisa ehle vele jabule ethi aza kupha abantu ngoba vele amaphoyisa layo izizikhohlakale amaphoyisa lawo abona amaphoyisa ezimbabwe la izikhohlakale kuphela abantu ababulawa indlala umuntu okhona ma umthole egqoke iuniform acala ukuthi maybe umbhathisa isaka benjalo bephelile bayahlupheka ubona betshontsha izinto zabantu yabona abantu bakhithi ngeqiniso amashona lakho kumele bayacothe endaweni zabo omunye lomunye ayesebenza lapha ahlala khona ayesebenza lapha azalwa khona izakhamuzi nje ma zingaqina zicothe bonke amatitsha konke yonke into nje kathi bona bengathusela kangaka izakhamuzi zithi abantu abazobona basebenza babebona amashona la egcwele emzini izakhamuzi zithi abantu abazobasebenza kuphi abantu abazibhadalela imali bavala izimbaya bafundisa kodwa bahleli emakhaya abahleli labo balama degree balento yonke ubuya kuzofundisa abantu ababuthwayo estradeni ngoba amaphoyisa la i-evidence vele ikhulu ukuthi aso bantu abafundileyo izenzo zabo angeke ukuthi ufundile uyenze njengamaphoyisa la ngabantu ababuthwa estradeni besefaka emsebenzini
njani basakazi Yasa izi lockdown efanga umnanga kangemva ku president ekhulume labe musician ukuthi bona kuyenze amashows abo. Thina siyakwazi vele ukuthi obusayo chiwenga umnanga kwabikwa uchiwenga. Ningamangali yena ngakuqala umnanga kwa consultant uchef wakho uchiwenga.
Salibonani basazi ba Studio 7 abalandeli ba Studio 7. Mna zothanda ukukomenta kakhulu kule ndaba yezekhe. Izekhe abantu sebeqala ukuregister, seyiqala ukuvela. Awukhamze ukuthi be-announce inamba engasiyiyo yabantu abaregistile. Angidise ukuriga khona lokho sibubonakala nje. Ndisuka nokusuka nje sebeqalile into. Izekhe ayekiyekele ukusebenzisa izana. Singabantu beZimbabwe siyaso. Sokola ngaphandle kwelizwe, sokola ngaphakathi kwelizwe kungenxa yayo ezekhilela. Abake behloniphe amalungelo abantu. Please siyacela.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu balaleli lingathuki, njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle kwelemelika luthi umkhakha omutsha we-coronavirus othiwa yi-Delta ulakho ukuba yingozi ephindwe kaningi-ningi ngoba ukhanya ulobukhali kuleminye yonke imikhakha ekhona. Ngalokho lolugatsha luthi umkhakha lo usufakwe kusimo esiphezulu sokulimukisa uzulu. Uhlobo lwe-coronavirus lolu lwesatshelwa ukuthi lungafohla lungene emzimbeni womuntu ohlabe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Kungenzeka sibili kakhulu ukuthi singabona ingxenye enye ingavaccinated laba abalandela uTrump abathi bona abakholelwa kuleli daba legciwane leli lwe-coronavirus. Kodwa okusalayo I'm sure ukuthi bangaqala ukubona sokuyibo bodwa ababanjwa ileli gciwane begcina besiba sezibhedlela. I think bazokhuthazeka ukuthi labo babone ukuthi hayi ngempela kusho ukuthi i-vaccine le iyasebenza, labo baqala ukuvaccinate. Okunye okuqakathekileyo futhi ukuthi i-education, ngoba abantu abaningi laba abangavumelani layo le science ethi kumele abantu bavaccinate yilaba abantu abalandela uDonald Trump izinto ayebatshela zona ukuthi igciwane leli it's a hoax, igciwane nje elicreatwe ukuthi likwazi ukuthi libhuqe embusweni. I think abantu abafana njengabo odokotela esingathi ngama-family doctors yibona abanganceda kakhulu ukukhuthazisa ama-patients abo ukuthi bahlatshwe baphephe. Kodwa ngokubona kwami ngibona ungathi abaningi bazogcina sebevaccinatile ngoba bazobe bebona ukuthi hayi ngempela bale risk yokuthi babanjwe leli gciwane if bengahlala bengavaccinatanga.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani bona labo abala ukuthi bahlatshwe ikakhulu abebandla lama-Republicans bengagcina na labo sebehlatshwa kumbe nqa kuyukuthi igciwane liba nganeno njengalokho okwenzakala kathesi? Sizabona kule ngxenye yezwe leyomelika engahlatshwanga.
Ukuqala nge-coronavirus siyazi ukubana owaye ngumongameli we-America uDonald Trump wayevele engavumelani lama-scientist nge-coronavirus, wayethathela phansi esithi hanje ngoba ligciwane okuzodlula. Kodwa sibonise sokufa abantu abafika almost 500,000 lapha e-America, okuyinto ubana ngabe uTrump wa-acta fast wakhuthazisa abantu ukuthi ba-social distance, bagqoke amamaski, ba-sanitize, bakline izandla, bakeze izandla. Ngabe asange sibone abantu abaningi besifa ngoba abantu abaningi bayalandela into ezikhulunywa ngumongameli njengoba kabe kungumuntu abamvotelayo, bayabhelieve ukuthi into ezikhulumayo zinqotho. So uBiden angeke ngisho ukuthi ngithi inhlanhla noma yikuhlakanipha kwakhe, kodwa nje ngumuntu wangena esisho ukuthi leli gciwane kumele silwisane lalo sibambene njengabantu balapha e-America. Njalo futhi njengoba sekulama-vaccine, ama-vaccine la asencede kakhulu. Siyabona into sezisiba lula. Khona manje mina ngilana e-Ocean City, ngiletha abantwana ukuthi bazodlala ebeach ngibona wonke umuntu nje akagqoka sakhoka imask ngoba abantu abaningi sebevaccinated so siya kuyatshengisa ukuthi hayi kusiyaphela umnyaka sibili amamask kuyabe sekuyinto emandulo igciwana leli tshengisa ukuthi siyabe sesilinqobile
lo ke ngumnumzana Dan Moyo esizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubeqoqa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Reston esigabeni seVirginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Namhla uhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa nomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba njani.
Inhlelo esiphezukwaso kathesi njengebandla leMRP CPC siyakhankasa siyabhoda hamba silungisa ama-structures ezabelweni zonke zakithi kwelikamthwakazi. Sinanzelela ukuthi silama-provinces amane, iMidlands, iMatabele North, iBulawayo, leMatabele South. Siyahamba sifundisa abantu ngokuqakatheka ukuthi balandele kumbe basekele ibandla leMthwakazi Republic Party. Njalo abantu bakhanya baphakama sibili kakhulu. Sinanzelela ukuthi without ama-structures abantu abanyeke babe njalo ibandla lethu alinyeke likhule ezabelweni ngoba ibandla likhuliswa ngama structures.
Siyabona ukubana kulodaba lwegciwane le coronavirus. Udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni lekudingeni abasekeli ukuthi balivote?
Udaba lwe coronavirus luyasihlukumeza sibili lusibisela emuva enhlelweni zethu kusukusela luqala ngomnyaka ophelileyo kuzofika namhlanje. Sinanzelela ukuthi last year phose kubulawayo lwathi luqala lolu daba sasesibhukhe iholo enketha 7 khona ngale kobulawayo ngoba uhlelo lwaluyukuthi sibhode amaholo wonke akobulawayo sitshela abantu ngebandla leMthwakazi Republic Party. Kodwa ngenxa yaleli gciwana sesithola ukuthi sokunzima ukusebenza sibuthanisa abantu. But okunye sikunanzelelayo futhi ukuthi ibandla leZANU-PF alikho honest ngalolu daba lwe-coronavirus ngoba sibone ngani sebepolitika ngalo. Uzananzelela ukuthi bona bayathi abantu abavunyelwe ukuhlangana bebaningi kodwa uthola ukuthi bona bayahlangana bezenzela inhlelo zabo. Sikubonile khona le Harare ngesikhathi kugcotshwa kumbe kulungiswa isithombe sikambuyane handa iZANU-PF ibigcwele Harare bezenzela lokho abakufunayo. Sakubona futhi umnangagwa esiza lapha ngeviki eliphelileyo esiza esithombeni sikankomo bebhoda lalaphana ku-hanging tree lendawana zonke babehamba bejiqukuqu labantu. Kodwa nxa kungabantu be-opposition bayala bathi bona igciwane le-corona alikavumeli ukuthi abantu babuthane. So ke hayi kuyasisebenzisa nzima konke lokhu mayelana ngegciwane ngoba sibona ukuthi iZANU-PF kayithembakalanga, ayikhulumi iqiniso, iyavimba i-opposition ukuthi ihlangane.
Siyabona ukubana kwezinye izigaba ikakhulu ezeMandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota. Lina lithini ngalokhu? Liyabakhuthaza na njalo bayasukumela phezulu yini?
Iqiniso babu Gande, inani emhlubulweni welakithi ngapha eMandebeleni abantu baregista kancane. Sinanzelela ukuthi ziningi izinto ezihlukumeza abantu bakithi okwenza mhlawumbe bengazihluphi ngokuvota. Abanye babhizi badinga imisebenzi, abanye babhizi badinga okokuziphilisa. Kathi njalo abanye nxa ukhuluma lawo bathi bona sebalahla ithemba endabeni yokuvota. Benanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF kaliyenzi ukuthi kube le-fair elections izikhathi zonke. Yikho-ke bathi bona kuyabadina ukuthi baqhubeke besenza into ababonayo ukuthi ayilamphumela oqondileyo. Kodwa-ke abaningi futhi njalo bayasithembisa ukuthi nawo njengoba ibandla labantu le-MRP selikhona bazazama ngezo zonke indlela ukuthi baregiste bavote. Kodwa-ke kunzima kakhulu njengoba usitsho la ukuthi abantu abaningi abaphakameli ukuvota ngoba esikunanzelayo ukuthi obekulekha kakhulu phakathi kwabantu bakithi yikuthi bafundiswe ngalokho esingathi khona 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 ukuqhakatheka ukuthi why kumele bavote sinanzelela ukuthi siyabafundisa ukuthi kabavote ikakhulu lapha ezabelweni sikhangela kuma elections la kuma constituents ukuthi yikho lapho kulendaba khona ngoba i local governance iyo eqhakathekileyo kakhulu ukuthi ngubani ophetheyo kuze abethu babekwazi ukuvotela abantu ababafunayo njalo abazayenza umsebenzi wabo hayi ngoba badinga imali kodwa bedinga ukubamela okuqondileyo.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party besixoxa la kuhlandla lesine lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Tiyani indlebe kusasa lizwe ihlandla lokugcina lohlelo lwethu lwezokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.